sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As you are aware, now Hopo Chingono appeared for the first time in the Maxis Court on Saturday, the 9th of January.
Intatheli izindaba uHopo Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokumangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu aseseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike inkulungwane eyodwa 978 belegciwane le-coronavirus labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,582 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi edlula izintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli izindaba uHopo Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqweta lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UChingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esestokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi sikuzweni kuntathela izindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
UChingono umise phambi komthethwandaba wedale likamantshi uLazini Ncube weHarare esethethwa icala lokuqamba amanga ngemva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, now Hopo Chingono appeared for the first time in Manchester Court on Saturday, the 9th of January. The state made an application.
Uchimone emisa phambi kwedali lomthetho wandaba ngomgqibelo. Sasingavumelananga lokuboshwa kwakhe ngoba waboshwa ngomthetho ongekhoyo. Umthetho abamthonisa ngawo wakhishwa lidali le Constitutional Court ngo-2014. Kawukho lomthetho yikho esikutshele idali.
And that's the argument that was presented before the court.
Umchuchisi unkosazana ninzi chandaka ona yena uphendule esithi umthetho lo wakhishwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hashi esalotshwa ngo-2013 ngakho ke uthi kusemthethweni ukuboshwa kukashingono kodwa unkomo uthe imithetho yonke yakhishwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusisekelo esitsha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala unkomo uthe ukuhlukunyezwa kukashingono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezinga laphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe loba ukubulala umuntu.
And who is not a D-class prisoner, we wouldn't want to get into
Gala gala elikhulu azifuna ukukhuluma ngendlela abenza ngayo kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajini.
Umkomo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uChingono ehlukaniswe lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaChingono kusasa. Kuthi ummeli wezengeza West uMnumzana Jobskhala othiswa icala elifana likaChingono umise umthethwandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala. Iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bam uthi uSikhala uhlukumezela ukuba waba lesibini sokufuna ukumela uChingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo.
Waiting to court we placed complaints before the court relating to the impropriety.
Sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo. Sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uChingono. Idale lithi lizazizisa ngodaba lolu kusasa.
UChingono lweSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga ezithoba munwe munye yokuzalwa obelusemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi wethule umbiko othi umntwana akabulawanga uyaphila okwenza amapholisa agcinise bopha uChingono lweSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esazisa ngokubotshwa kwakhe namhlanje laye sethiswa icala elifana lababili laba. UMayeri ukhangele ukumisa phambi komthetho ndaba kusasa. Ngimele isithuto 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave. Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezidoda. Lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi seBulilima esigabeni seMathebelele South uMnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengayo liyana kakhulu. Ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku. Izulu liyana, khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo. Izulu liyana, imifula igcwele, amachibi agcina kudala ngabo 79 ayigcwala amanzi ahlala gcwele kathesi imisenya isivuke phansi izulu liyana ukuthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzo ukuthi ilanga lezulu
manje ngokubona kwakho ubona ngani khona okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala
babo gandi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngaye ugajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile baba gandi abalama-tractor abo labo bazama ukulima baba gandi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo uthi ase yellow 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 umumbu khona laba limumba ngikhulumi sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungene ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi kona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona babagandi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozi bekhona ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi ha lo nyaka zacha amabele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kutshe akusoze kwavuka tshaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu
umnumzana Solani nje emnyama moyo Yisakhamuzi sebulelima siphinde saxoxa lo councilor wedede esigabeni semathebelele north umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba
izulu liyana umnumzana okwamaqiniso sukuzonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu abakwanisa ukuvuna yibo labana abafaka imiquba abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu wangona liyana kakhulu ukuthi hhayi okulinywe loku sokusiba yelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa baya bengasebenzisanga khonoko
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona
ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona edede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hhayi ukuhlakula abasahlakuli sebenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakathesi izakhamizi zesigaba lesi esesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hhayi izulu kubantu balungiselele ukulima hhayi izulu eliraiti ukhuna because lenesi sikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khonaku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane
lo bekungukhansila wedede esigabeni semathebheleland north umnumzana Stanley Torima ibandla lamademokrasi ngapha kwele Melika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni uMongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe leMelika. unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale le House of Representatives ukhangelelwe ukuthi uzacela umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale le House of Representatives. Lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe labanye abakubandla lama-Republicans. Bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edalele Congress eWashington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani umnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi uzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump esephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi benza kahle abafuna ukujezisa uTrump.
Sephomgura ahanje yena ingqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume ngangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidili yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta laleyo support uzoqala ukuyiluza.
Umnumzana Banda Moyo ohlala komnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo lukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli. Sibona umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulalisa abanye abantu bona abayi-4 kube baphelele khona abantu. Sibe sesibona futhi ke icala lelelezwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
Umnumzana Hloniphane Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle okungekho ukuthi kukhona ukuqilwa nokudlelebezela kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika manje kulusizi mase sikubona bekwenza lakhona lephesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
Umnumzana Alec Nyathi uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangalisa okwenzeka e-America. Ilizwe lethu sithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi. Asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sizayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa umnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into eyenzakale e-America into e-right. Mina kangisoli into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo. Ulwela ukubusa. Ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamadimokhrasi.
Sona labantu bambalwa asebebojiwe ngamapolisa besethiswa amacala okungena eCongress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale leSenate lele House of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz ku shortwave. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yeMelika yaba kumdlalo wegolufu eyeProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane lomongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolwesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kulabantu abalishumi abancintisana lomongameli uHenry Museveni osele minyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELeSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa belecoronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe belegciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo. Ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegciwane leli. Abalwela amalungelo kazulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uzulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association inakora uthi ungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanku ama-cases akhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufakwa amapholisa kuthwala impopho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini ama-cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kuthi ukuthi ngabantu ababethela amathuba labo ukuthi ngxenye baphile, nxa bethole izikhadlana okuncane ukuthi bathengise. Ngxenye basiloke sisagqugquzela uhulumeni ukuthi ngabe uyakhangela umthetho lwawo obekileyo ukuthi abantu basebenze kakhulu abalama licenses lemkambo evalelwe phakathi ngoba singadeployed nama market bailiffs abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ngokuthi balandele izinqumo lezi. Silamandla ukuthi sikwenze khona njengenhlanganiso ezimelela abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyake enye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi eya last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross border trader. Abantu ngathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasichayiwe as ama-vendors khathi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini. Ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la-last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithengcingcingcingcingci. Kodwa thina njengama-cross border traders ngibona nje kuyafana and kwavisiye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphronyisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bhekimpilo Moyo omunye wabasakhulayo uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma umbane nje engenancwadi uyangena ethawuni etshone esibhoda bhotela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapolisa la maye ukuthi akutholile emgwaqweni lapho bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. awasaqhakathekisi umthetho we-lockdown oyiwona adofakiwe. Noma bengaze kubamba ungagqokanga kahle imaski, bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dala Ubuhle Sibanda oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela awenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu, ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekethisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown, ukwenzela ukuthi bekunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okube lelanga lapho kutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 kwoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi bomdlalo wenguqu asebesebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalonyaka abazabulawa indlala njengalokho kwenzakala enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kweleZimbabwe.
Ibhola lavalwa, amakhochi aphila ngebra balemuli, kumele bethengele abantwana ukudla. Besicela nje obusinessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngamafudu hampers, ngoba kunzima. Sesiphelelwe, besithembile ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko. Ibhola lezavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaqeqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okuthiyeneyo edolobheni lakoBulawayo manje kulezi nsuku, akayenelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaVeti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zazithi maybe after 21 days sesibuyele ema-ground, but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza, especially kwakule other things that we were supposed ukuzilungilungisa. Sitshaya ama-final touches njengeteam eyaqala ukungena u-Division 1, but asakukwanisanga khonokhwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because basebezimisele ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu, but kwaba frustrated kakhulu. But ekugcineni okuqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingazivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala ezilongo sonke siyabe sisefu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa, kodwa leyo mali iphume kanye kuphela, njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane. Lo nyaka inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela, kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhamba-hamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sengakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intatheli izindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.